imali vele yafunakala ekhaya baba Dube. Okwamanje emasikhangele abantu bakithi imisebenzi ayikho, amabhanki awaboleki imali. Kuqakathekile ukuthi abantu ngapha sihambise imali ekhaya, abadala bakhangelele kithi. Uma ngikhangele ngibona ngathi kumabhizinisi balutshwana bayenza amabhizinisi, njalo-ke ngesilungu sile gama esithi i-social welfare. Ngesakithi abadala vele bakhangelele kithi abantwana. Ma wena ungumntwana wasekhaya, abadala bakhangelele kuwe ukuthi hhayi nguwe-ke osuzasiza, nguwe-ke ilifa lethu, sikhulise wena, sigcine wena, sifundise wena. So wabe khangelele kithi. Ngapha-ke lapho esikhona eMelika kutsheni, ma ungapha okwenzakalayo nje kusuka kube lula, ngoba izimali vele zikhona, uhulumente uyagcina abantu, but abadala bakithi bakhangele thina. So imali iyafunakala babantu.
Ye, mase sikhangele kodwa kulabanye abahlala ngapha-ke endaweni ezitshiyeneyo abathi imali ehanjiswa ekhaya ingani ayisetshenziswa ngemfanelo.
Khona bangatho njalo, ma singakukhangela endleleni. Ma ngikhangele le ndaba yemali, zimbili indlela esingakhangela ngakho. Lokhu indlela yokuqala, kunemali eyabe ifunakala ekhaya esetshenziswa ukubana abantu bephile, bedle, bethole nje ungabahlanganisa umzimba. Lokhu le mali efunakalayo ukubana sikwanise ukuzigcina in terms of labo abalamabhizinisi or laba bafuna ukukhulisa amabhizinisi. So kusuka kwenzakale yikuthi osomabhizinisi abathola imali ma ungalaso isiphokoxelo sokuthi uqale ibhizinisi eqinileyo. Yingathi imali elahleka abantu abalayo i-discipline, yiko kusuka kuyi-problem. Imali iphelele ekudleni, abantu bayadubeka, abantu bafuna ukuthi bethole okunye kobagcinayo. I think ngibona ngathi ma ngikhangele kahle yikho nje kusuka kusuka kube luduko olutholakalayo lapho.
Ye, mase sikhangele njalo sibone ngani abantu abaningi bacabanga ukuthi akwenzakali ukuthi bavule amabhizimisi eZimbabwe bengapha endaweni zeMelika, abeseBrithani, e-Australia langaphikaphi. Kungabe kubangwa kuyini khonokho?
Into ehluphayo abantu abasakwazi ukuthi bethembane kahle, you know, kusuka kube luduko lapho-ke ngoba imali yayivele ikhona lakudala, but into yasuke yahlupha kumabhizimisi lapha ikubana imali uyithumele ekhaya, ungabe ungumuntu nje othi hayi bakithi ake lingincedise lapha sigcinane, asivuleni kuyisitolonyana. Ye, kusuka kuhluphe ngoba imali abantu bahlule ukuyigcina kahle, kusuke kuxatshwane, abantu basakwazi ukuthi besebenzisana kuhle. Ngibona ngathi yile nto ehlupha kakhulu leyo baba tu.
Kambe kungenziwani ukuthi abantu bavule amabhizimusi bangalakhona ukukhonona? Kungeke kwenzakala ukuthi abantu abahlala khona ngapha emazweni behlanganisa imali yabo bevula inkampani enkulu?
Funa abantu babambane, kube lokufundisana singakaqali ukusebenzisa izimali. Ma singafundisana ukuthi imali isetshenziswa njani, igcinwa njani, kungaba lula ukubana abantu bakithi bethole uncedo, whether bethole imali kulawa amabhenki amancane or kube lo muntu onjani ololwazi. Enye indlela engiyibonayo nje, as long as kulokufundisana, ngoba ngiyake ngikhangele lapha eGoli balokusizana. Ma uthola imali, uthola lo muntu onjani ohamba le mali le okhangelayo ukuthi imali isetshenziswe njani. Ma kulo muntu onjani onguye opholisayo ubokhangeleyo ukuthi kusebenza njani, kusuka kube lula, kungabe lokuxabana okuningi, abantu bekwazi ukuphumelela.